sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 30 kumabasa 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni sekuseni lamhlanje, inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhuphukile laya kwabangamatshumi amane 40.
Lolo linyathele eliqondileyo ifikile lonaleli. Akukho okunye okungaphazamisa khona lapho. Lokho ngokuqondileyo ngempela, akula ngenye indlela futhi lapho engenziwa ngayo. Ngakho ke lokho siyakubonga khona lokho ukuthi kube ngiyinto yonaleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesayine umthetho onqabela ukuxotshwa kwabantu abehluleka ukubhadala irenti ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe phezu kwe-coronavirus.
Udumo luyazakala ke ukuthi hayi isivuno seZimbabwe esomumbu asange sibe sihle. Ngaleso sizathu wonke umumbu esiwutholayo uvela ngaphandle kwamanye amazwe.
Ukusilela kwempuphu kuyaqhubeka elizweni. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile ngesilinganiso esikhulu laya kwabangamatshumi amane 40. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abayisithupha abayizakhamizi zeHarare babanjwe umkhuhlane lo izolo, kwathi ababili bawubanjwe ngolwesibili kobulawayo. Lokhu kutsho ukuthi abantu abalomkhuhlane lo kobulawayo sebelitshumi lambili, kuthi eHarare sebelitshumi lasishiyagalolunye. Abantu abahloliweyo izolo bangamakhulu amathathu lamatshumi amahlanu lanhlanu 355. Elizweni lonke jikelele uhulumende uthi sokuhlolwe abazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,642. Asebefile balokhu bebane, kuthi asebesindile labo balokhu bebahlanu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 227,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezintathu 3.2 million. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control and Prevention ithi izwekazi le-Africa umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 35,371 njalo wabulala abangu 1,534. Asebesindile bangu 11,727. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesayine umthetho ogcizelela isinqumo sakhe sokuthi akula muntu omele axotshwe endlini ngenxa yokwehluleka ukubhadala irenti ngalesi sikhathi abantu abaningi bengayi emsebenzini emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umnangagwa usayine umthetho lo izolo ntambama ngemva kokuvumelana kwedale labaphathintambo elekhabhinethi phezu kwenyathelo lelingo lwesibili. Umthetho lo uthi abalotsha ezindlini zokuhlala kanye lasendaweni zamabhizimusi bavunyelwe ukuthi bengabhadali irenti kusukela khathesi kuze kususwe iziqondiso zokuvalwa kwelizwe sokwedlule i-coronavirus. Uthi njalo lanxa abanikazi bezindlu belelungelo lokuhlawulwa irenti yenyanga zonke nxa ilizwe selivuliwe, kulicala ukuthi babhadalise abantu irenti le isizele. Abalotshayo bayalithakazelela lelinyathelo, kodwa abanikazi bezindlu kabalijabuleli neze. Vati inhlawulo yerenti yiyo ebaphathisa ukondla imoli zabo. Sixoxelo walwa impi yenkululeko njalo eyisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Maxim Kandla.
Kuqonde kakhulu lokho kwenziwa nguhulumende ukuthi abantu bengabhadali irent. Lolo linyathele eliqondileyo sibili lonalilo. Akukho okunye okungaphazamisa khona lapho. Lokho ngokuqondileyo ngempela. Akula ngenye indlela futhi lapho engenziwa ngayo. Ngakho ke lokho siyakubonga khona lokho ukuthi kube yinto yonaleyo. Akuthiwa ukuthi khona kumbo onjani kumbo onjani. Abanikazi bezindlu xa uthi bengabhadali irent akulalutho abaluluzileyo lapha.
Manje nxa kuyikuthi abantu kababhadali irent ngalesi sikhathi bona abanini muzi ade bephila ngayo irent yona leyo bazayenzani?
Ngokuqondileyo lokho ukuthi khona simtshayele uhulumende ihlombe ngokubana lithuba lokuthi khona la etshengisa ukuthi khona uyanakanela abantu bangathwali nzima. Isizathu yikuthi phela abantu ngabakho emsebenzini kuvaliwe lokho kuthiwa kabahlala ezindlini. Yikho ke oleloja kumbongela loja kakufanane abantu labo bengabhadali irenti ngenxa yesimo esikhona elizweni. Hayi, kuqondile khonokho okwenziwe nguhulumende.
Ungamtshayela ihlombe na uhulumende ngokuthatha isinqumo lesi asithetheyo njengendlela yokunakekela uZulu kumbe singathi indlela yokudinga amavoti phambilini kokhetho?
Ukuthi khona singathi thina lapha indlela yokuthi uhulumende udinga amavoti kambona ukuthi kungaba indlela enjalo ngesizathu sokuthi khona lapha nje sihlezi ngalonolu hlobo akusiwo sikhathi samavoti lesi. Lokhu kakwenziwa nguye nalo uhulumende akuphela walapha, kwenziwa zinkokheli zonke, amazwe wonke nje akhangelela ngabantu elizweni. Amazwe wona lawo asekwenzile lokhu. Ungahamba uyekhangele eRwanda, uGagame wahambisa zona ngokwazi izimoto zihamba zisiyangena ezindlini zabantu, abantu benikwa konke okokudla, kwakungasikho kudinga ivoti lokuyana. So ke sikubona thina lapha kuyinto eqondileyo nje engelani ukuthi khona kumbe kukhalelwa amavoti kumbe kukhalelwani, kodwa ke into nje kuphela siyibone iqondile ukuthi khona abantu bethole usizo kuhulumende. Thina simtshayela ihlombe izindlu silazo, kodwa ngiseze ngikhangelele phela ukuthi ngiphile ngiloja. Isimo sesikhona kathi esilethi isimo singalunganga, abantu kabahlale ezindlini, iloja lelo kalila mali yokuthi lingabhadala umnikazi wendlu kathi gala ngoba uvele kahle zibonke basendlini khona lapho. Wenza usekhaya khona le kumvu ungaphi umnini wendlu leyo, kodwa okuqakathekileyo ukuthi uhulumende uthena hlalanini ezindlini. So laphana kufanana lokuthi khona yena gala lutho azaluluza umnikazi wendlu, ngakho ngazithatha umnikazi wendlu njengokuthi khona yena ngokwakhe akala loja alalo. Yisikhathi sokumele ukuthi ephile ngakho lokho ekhangele khona lokuthi gala loja, ngoba iloja likhona lona lelo alinakubhadala ngoba nakalikho emsebenzini, kodwa ke abantu kabahlala ezindlini. Njengalokho kutshiwo nguhulumende, uhulumende ulemizamo yakhe ayenzayo ukuze bona labo abantu abathiwa kabahlala ezindlini bethole ukuphila.
Umnumzana Maxim Kandla isakhamuzi sakobulawayo njalo walwa impi yenkululeko. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Abanye babaphila ngokuthengisa ezitaladeni bathi bafisa ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe phezu kwegciwane le-coronavirus lugcine ngeviki ezayo ngoba sebelamba ezindlini. Isikhathi sohlelo lolu esabekwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa siphela ngomvulo, kodwa ngempiko ayethule izolo uMnangagwa ulakho ukuluqhelisa. Lanxa abaphila ngokuthengisa besithi sebehlaselwe yindlala, uhulumende uthi uphakathi kokwabela abaswelayo imali lokudla, njalo uthi abaqhuba amabhizimusi amancane labo bazathola imadlana yokuwavuselela nxa ilizwe lingavulwa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni.
Ngivule ukulo ngxoxo kade ikhona emsakazweni omunye khonapha we-wireless elizweni lapho esibuze khona uminister uMavima hayi ukuthi imali iphuma nini. Wasesithi yena imali iyaphuma inyanga lingapheli, imali yakhona yi 200 bond umethulwe ngabantu ukuthi basizakale. So ikoda namhlanje ngikhuluma kunje akula loyedwa othesitholi
alisoli ukuthi kungaba lobandlululo kumbe okunye
inkinga ekhona ukuthi abacacanga ngikuthi indlela abayisebenzise ukukhetha abantu yipi so akula ongathi ibhale lapha nansiyana asikhangeleni ukuthi abantu abazuzileyo kumbe abazazuza bayaqondana bengithi buya lokho kubhalwe ukuthi indlela abakhethwa ngayo iyavuma into abathola imali kumbe bazayithola imali ukuthi bayithole so kathesi inkinga esilaka ukuthi kasilakho kubhalwe khona ukuthi singathi hayi abantu abazathola imali kukhangele izinto lezi nangu sikuyitholile ende kuyatsho ukuthi hayi lowo muntu imali ademele ayithole so khonokho kuba le kudala imibuzo yokuthi kuzaba kukhanyiswa ngeqondeyo yini kuzaba nobandlululo so kuze kube isikhathi sokuthi imali le ibembe kubuya nini asikwazi njengoba kuthiwa inyanga ingapheli mbe kusasa asikwazi kodwa-ke nxa sekuthe kwakucaca khonapho-ke sesizadikithi nayi ngendlela esibona ngayo lapha kuhambe kubi lapha kuhambe kanje lapha kuhambe kuhle nxa kuhambe kuhle
amalunga enhlanganiso yakho awuqhuba njani umsebenzi
kathesi sikhuluma kunje akuvaliwe ngci akula bantu abasebenzayo abantu esisebenza lababula abahambayo emkambo ukuthi bayithengisa bathwele imali baphile sokuvaliwa kula muntu osemsebenzini nxa ngikhuluma nje kunje kusitsho ukuthi-ke kulobunzimanyana kakhulu ezindlini lapha abantu abaselamali ezokuthi bathenga ukudla ngokunjalo-ke kuyisifiso sethu sokuthi ngabe kuyaphakanyiswa mbijana abantu benelisa ukuthi bayehambe emsebenzini kumbe kube lamazopho okuthi abantu nxa besiye emkambo kuhamba inani elingaka nxa kusenzela ukwehliswe phela ukuminyana kodwa-ke ngesifiso sethu ngaba kuthiwa kuyavulwa ukuthi abantu bakwanise ukuthi basebenze ngenani eliphansi njalo futhi kulandela izinqumo zenezo ezibekiwe zokuthi kwehliswe ukumemetheka kwemkhuhlane ezigqugquzelwa yinhlanganiso yezempilakahle yomhlaba jikelele i-World Health Organization so kuyisisiso ukuthi ngabe kuyavulwa mbijana abantu basebenze at least kube ngconywana and babe bethola ushawona okuncane ukuthi bona ngabe bazothenga ukudla ngoba inkinga yokuthi abantu abazisebenzayo kabana mali ebayibekayo singama-savings ukuthi wenxa sokunje umuntu yedobha ikhadi lebhenki ahambe athi ngishiye kuidola kwami laphanamanani yedobha isawuto le phakethi lamatemba kathi sikuyakula akunjalo so ngokubona kwethu ngakuthiwa kuyavulwa mbijana abantu basebenze kodwa bekhangelwa ukuthi balandele izinqumo zokuthi behliswe lo mkhuhlane impahla zokusebenzela sebesifisa ukuthi ngabe uhulumente nxa kuvulwa kunjalo akhuthaze ukuthi abantu bagqoke izinto zokuzivikela kumbe ngamamaski lawo abantu bevunyelwe bagqoke nalawo even okuzivazela okuzithungela siyawazi abantu abasebenza abaningi fele basebenza ngezandla abanye sibathungela amamaski ngomnakano othi nxa singazi ezempilakahle sinakana ukuthi angancedisa ukuthi avikele ukumetheka komkhuhlane lo nxa abantu bengabamba naleyo-ke imilayezelo yokuthi baziphathe njani nxa besebenza
umnumzana Michael Ndiweni yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7
umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lo mkhuhlane we-coronavirus COVID-19 ungakhetha umakhelwane wakho inkokheli yendawo ohlala khona abezempilakahle labanye ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318 ngizaphinda njalo +1 202 465 0318
abagaya impuphu bathi ilogo isilela elizweni ngoba uhulumende uyehluleka ukubadingela umumbu owaneleyo ngokunjalo bathi sebezidingela umumbu phandle kwelizwe okusuke kubangele ukuthi bathengise impuphu ngentengo ephezulu engeneliswa ngabantu abaningi sixoxe lomunye wabakulibhizimusi umnumzana Abednego Bebe
udubo luyazakala ke ukuthi hayi isivuno seZimbabwe esomubasana sibe sihle ngaleso sizathu wonke umumbu esiwutholayo uvela ngaphandle kwamanye amazwe ungakhohlwa ke ntuka ukuthi ilizwe leZimbabwe ngalilayo lokho kuthiwa ngama lines of credit lamazwe amaningi emhlabeni so ke ngezinye indlela nxa lingala line of credit into zonke kufanele bazithenge ngemali yangaphandle kwamazwe esithi ngezinye indlela eyicash so kufanele ukuqale kudingakale ke icash ukuthi ithole kale ibisi siyathenga lo mbu so mbonani ke kulobunzima bokuthi ke icash mina ngithi imali yangaphandle kwamazwe itholakale ngobuningi bayo ukuthi ke umbu ube ngobuningi bayo so yibo ke ubunzima obukhona elizweni engingabuthoka kathesi
ngezinye indlela impupu yomumbu eliyabe lisithengele wona phandle kwelizwe intengo lani libuya likhuphule
nxa umbumbu uthenge ngaphandle kwelizwe ke ufanele ukuthi ke uthengise ngemali ezakwenza ukuthi ubisele imali leyo othenge ngayo at the same time ukwanise ukuthi uholise izisebenzi ubhadale le mfanelo okufanele zibhadale nxa kuranwa ibusiness so ke ngezindlela akulula ke ukuthi leyo mpuphu ibe yimpuphu elentengo ephansi ngoba iyabe vele ithengwe ngentengo ephezulu so nxa ivele ithengwe ngentengo ephezulu layo izathengiswa ngentengo ephezulu asiyiqathanisikele la ekahulumende ngoba yikho ekahulumende ingatholakali lula ngenxa yokuthi ile ntengo efakwe nguhulumende ukuthi kufanele ingathengiswa ukudlula intengo enje kodwa ke leyo ntengo ayingeke ithi ngisiphiwa lokho esithi ukusustain ibusiness ngokuthi ayingeke ikhulise ibusiness ngoba intengo eyabe kuthiwa alithengise ngentengo enje kodwa ke uhulumende abesesithi hayi sizalibhadala ke imali yende eliyabe lihlise ngayo kodwa ke kuba nzimanyana ngoba eZimbabwe inflation yangkhona ingani iqanise kakhulu le mali yangkhona lanxa uhulumende eseyibhadala after kubo 3-4 months iyabe singaso mali enga eloncedo iyabe sidliwe inflation
udaba lukahulumende olokuthi lina njengabo somabhizimusi kumele lehlise intengo ubona lusebenza yini
nibona engani ukusebenza kwayo kuzaba into enzima ke tungabili ngoba kakulula ukuthi uhulumende aphonge ukuvuka sithi sevumelana laba amabhizinisi ukuthi behlise intengo ekwehliseni intengo yikho okuqala khona ukubona ukuthi zona izinto eziyabe zehlisiwe zizabe sezitholakala emkambo womnyama ngoba phela eZimbabwe okwakathesi izinto zonke esizithengisayo kwezamabhizinisi zivela ke ngaphandle kwamanye amazwe nxa zivela ngaphandle kuya ngokuthi ngithenge ngemalini khona ngaphandle ngakuthwala ngakufikisa lapha eZimbabwe ngemalini yikho okwenza ukuthi ke bese kuphuma intengo lezi esizibonayo kodwa ke nxa sokuthiwa ke kuyakontrolwa ke ama-price ngibonani kuzabo lohlupho olukhulu ngoba sikhuluma kunjenje lokhu kwaqala ukuthi kuyakontrolwa i-price yempuphu sokubonakala impuphu ithengiswa emkambo wamnyama ngenxa yokuthi ke kwenziwa yikho khonokho ukuthi uhulumende ufuna izinto zithengiswe ngentengo ephansi kodwa zona ke izinto zangkhona zingatholakali lula
Umnumzana Bedniko Pepe ngusomabhizimusi ogaya impuphu kusenjalo impiko kahulumende yokuthi uvumelane labo somabhizimusi ukuthi behlise intengo yezinto iyayithandabuzwa ngabanengi ngoba kungela lutho osolwehlile abanye bathi inyathelo leli lilakho ukubangela ukusilela kwezinto elizweni Sebuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi ulubona njani lolu daba
engathi akula kwethusa okukhulu njengalokho esikubonileyo ensukwini ezidlulileyo ukubana le ayiso price control as per a directive evela kuhulumende but kulokuvumelwana phakathi kwahulumende labayibo abayenza ama-product singakhangela ukuthi ngezinye indlela kulokuyindlela kwe-social contract kokuvumelana ukuthi asimanejeni izinto ngale ndlela lakho sizakhangela ukuthi bona batholane nxa uhulumende sebevumelane nohulumende dakhonokho yinto esiyakhangela ukuthi siyibone kodwa osomabhizimusi abayibo bezitolo ngalokhu belokhu bethwele i-product abayithola ngeprice eyayisigwezwe ngama-hostellers lama-manufacturers kunzima bona ukuthi behlise iprize ibuyele eprizini endala kungela ndlela yokuqondisa ukuthi kwenziwa njani lokho
abaningi bathi besaba ukuthi inyathelo leli lingabangela ukusilela kwezinto ukubona njani
yikho wonke umuntu akwesabayo ngoba ngendlela izinto ezenzakala ngayo economy sivele ngokwayo ayifuni ukungenelwa ngendlela enjalo kodwa kulokucabanga loba sithi kulokuhlela ongani kulokuhlakanipha ngoba kuyisivumelwano phakathi kwama manufacturers lo ma retailers lo hulumende ukuthi asehlisene ama price asiko esikujale kuleyo lokana bese sikubona esikhathini esidlule ukuthi uhulumende yena ngkwakhe uyazikhathuletela athi price lefuze ibe yilokho obese kusenza ukuthi ungathengisa ngaleyo price wena wothenga enye iprice uyarana a serious loss obese kusenza kube ngcono ukuthi ubusiness athathe izinto azikhiphe emashelfini azifake emkotweni athengise ngeprice engcono ngoba lapho esezikhona sasezikucontrola kodwa ngendlela abaqoqe ngayo bengakwanisa ukulungisa indlela yokuthi kwenzakalani kuleso stock esade sesithengiwe njalo istock esehlisa amaprice siqalisela ngapho kusiyafika nini njalo ukuhlisena amaprice lokho kuyisikhathi esinganani kwehlisiwe nxa siprice monitorium le ekhona nge 1 month nge 2 months nge 2 weeks kufuze kucace izinto ezinganazicacanga lezo okwenza kube nzima ukuthi loba umuntu ongumnini osabhizimusi akugcwalisise ngokugijima ngoba ungahlisa kusasa ngeke umbethela misiphelile wona kube sokungodliwe yiko ongani kule phutha elikhulu ngalesi sikhathi
umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho seli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende sexwayise izikolo ezizimeleyo ezibikwa zisithi abafundi kumele bebhadale ifizi yetemu yesivili lanxa izikolo zingakavulwa ukuthi kumele zitshiyanela lumkhuba. Iphephandaba linye lithi njalo indawo zempilakahle ezinengi eHarare lakoBulawayo seziqalisile ukuhlola uzulu umkhuhlane we-coronavirus. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, mina ngihlaleleni kwamadlambuzi. Nesikhalazo somkhuhlane lo osifikeleyo ukuthi umkhuhlane lo ufike ngesikhathi esibi kungelazi lutho olutholakala emasimini. Akula lutho luziwayo indlala hayi sizazwa sibili izidumbu zabantu labantwana basegangeni abavalela amaboda ngapha bengalakudla bengalani futhi alweke ngavulela amaboda phela babuye emakhaya abo
salibonani basakazi be-studio 7 igama lami ngusiphetheni Mpofu ngise-Francis Town ngithanda ukulibonga ngomsebenzi eliwenzayo emhlabeni wonke jikelele lisazisa lokwenzakala kithi eZimbabwe ngithi inkosi ilibusise
ngibasakazi be-studio 7 salibonani linjani thina ngapha bakithi sihlishwa i-network internet network iyayala vele inetoma network nje yonke ayala ngapha so sile problem noma silezinto ezibalulekile esingathi siyazifaka hayi siyahlala efonini nje ubonile okungakathi siyasikwazi ukuthi singenze njani kodwa-ke silesikhalo nje uhulumeni ukuthi abazame ukusithumela abantu abaziyo ngalo mkhuhlane we-corona bakithi uke kwaziswa abantu kabanzi ngoba siyananzelela ukuthi ngathi uyamemetheka lo mkhuhlane okhulumayo ngusikoti Mpofu endaweni yasekwenini underplant ngiyabonga
salibonani balaleli abasakazi bakastudio 7 izo lami ngivusumuzi Dincube ngiqhamuka esolotho okwamanje ngisejoba ngizwa ubuhlungu nge-lockdown lesike yenzakala elizweni lethu eZimbabwe ngizwa ubuhlungu kakhulu abantu abaningi sebelahlekelwe izimfundo zabo abantwana sebelahlekelwe izikolo nami ngikhuluma nginje bengenza i-attachment yami Solotsho district hospital nursing assistant from Ocean Bed Foundation Trust training okwamanje simisiwe ngendaba yokushota ama-protective clothes ama-mask izinto ezingavikela i-coronavirus nolusizi ngabantu abaningi
wamanje ngisemaphandleni siyashupheka ngapha endlala esibulala amanzi amanzi asile sinathe madama secwitsha asecwitsha sokuludaka maye ngafika leli gciwane lapha kithi kuyatshala isifuquze sonke nje i-one day umgodi uyi-one phakathi kwamalayini angu-four uyi-one umgodi lapho esithola khona amanzi aklini siyavikela ebusuku phezu komqando ongaka naphezu kwekorona engaka sisiyakotsoza no social distance no protective clothes indaba esizayithina leyo sikotsoza nje khonapho siyakotsoza sikotsozi iphele enye igroup ulandele enye igroup ugodolo leyana uyabe ungakwazi ukuthi umuntu olubambileyo lokukotsoza lulani
e salubanani ebalaleli bestudio 7 labasakazi lona okhulumayo ngugift sondoko umfo kandlovu laphana eplumtree endaweni yakogambo ngaphansi kwenduna ogambo ngikhothama kuso isilo ubulelani kalobhengula kakhumalo right basakazi ngile nkinga la sezwa laphana uRamaphosa esengezwa i-lockdown eqala nje i-lockdown ethi 3 weeks sabona lo president uMnangagwa esithi 3 weeks sabona uRamaphosa esithi kona kuza kuba le extension ye-lockdown uzafaka 2 weeks more sabona lo Mnangagwa engezelele 2 weeks izolo sibone uRamaphosa esithi uzapha abantu bakhe i-500 billion yozabhekana le coronavirus yamaranda wathi abantu abangasebenziyo bazathola o-350 nabathola ama-social grants bazathola ama-300-250 labogogo labakhubazekileyo njengoba upresident wethu ehlale elungisela konke okukhulunywa nguRamaphosa akalungisele phela layitshela abantu ukuthi abantu bakho uzabayenzelani I'm very disappointed ngopresident wethu ukuthi kuthiwa ijetha yakhe i-expensive ingesibili ngokudula kubaholi be-Africa udlula ngoyimorocco even uRamaphosa oyibhiliyoneya ngizwe bethi ijetha yakhe ingunumber 9 ekaNangagwa unumber 2 so sizama ukuthi upresident wethu akadonate la isibone angithi ule mali njengoba lejetha yesibili edolayo akadonate so thina esikulindileyo ukuthi njengoba ehlale elilungisele okukhulunywa uRamaphosa akalungisele sibone ukuthi yena uyenzelana abantu bakhe ngiyabonga ngokuhlala lapha ethembisa egoda
abo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kwele South Africa selikhwelile laya kwabalikhulu lantathu kuthi asebebanjwe umkhuhlane lo sebezinkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu edlula amathathu 5,350. Ilitse elawela enkangala yeSahara livela enyangeni elilesisindo samakilogramu alitshumi lantathu likhangelelwe ukuthengiswa namuhla kwele bilitane ngemali engange 2.49 million US dollars. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uhulumende waleli lizwe uthi kule philisi aselizamile elikhanya lithembisa ukuthi lingelapha umkhuhlane we-coronavirus. Okhokela imizamo yokulwisana lalomkhuhlane uDokotela Anthony Fauci uthi iphilisi le-remdesivir lehlisa isikhathi umuntu ole-coronavirus aphola ngaso. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane lo eMelika lona selikhwelile laya ku-61,000. Izolo kuphela kufike abantu abazinkulungwane ezedlula ezimbili. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangama-40. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesayine umthetho onqabela ukuxotshwa kwabantu abehluleka ukubhadala irenti ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.